Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2019 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ndiyakhala ibandla lezano PF ngezitshezo zenotho.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona.
Kodwa amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe nguZulu.
Hayi Melika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhuluma ne-America vele siyaphambani sikhuluma ne-America.
Abadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali.
Ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Sizalethulela lezomculo lokunye okuthiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomiti yedale leSenate yabona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi ilizwe leMelika eZimbabwe lithi ngizakuphinda njalo. Ikomiti yedale leSenate yabona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi omele ilizwe leMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols ukhuluma iqiniso nxa esithi okuhlupha ilizwe leZimbabwe ikwehluleka ukubusa hatshi ukuthi izitheziso zenotho yizo ezibhidliza ilizwe. UMnumzana Jim Rich, umgcinisihlalo wekomiti le, usanda kwethula umbiko enkundleni yeTwitter abike khona ukuthi uziqhuthele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wehluleka ukubusa ngemfanelo. URish uthi uNichols wethule iqiniso ngokuveza ukuthi uhulumende wakweZimbabwe wephula ilungelo likaZulu mahlayana njalo kugcwele ubukhohlakali obumemethekiswa kakhulu ngamalunga kahulumende. Ibandla leZANU-PF lisanda kwenza umkhankaso libambisana lamazwe akumanyano weSouthern African Development Community wokuthi kwesulwe izitshezo zenotho. Amalunga ebandla leli lokhu esithi eleMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe entshonalanga. Omunye wabalo umbono ngumnumzana Belief Gawule othi bazalwisana lezijeziso lezi ngamandla.
Okuhle ukuthi umbiko uhambile kulabo abasicindezelayo. Umbiko uhambile, umbiko otshengisile indala amazwe adla e-Afrika asisekelayo njengokuthi singabantu sicindezelweyo. Umbuso lo walaba abantu abayibo bathi babusa umhlaba. Kodwa ngezinye indlela kibizim funa ukuthi ngikutshele ukuthi konoko kwenzakeleyo kuhle ngoba kuyatshengisa ukuthi into le imbi njalo iyenza abantu bahlupheke. Abantu abahluphekayo ngabantu nje kuphela amakhaza. Ngokuhamba kwezikhathi sizalwisana lakho sibe le ndlela yokuthi sibe lokubunqoba. Ekutheni abantu labanqabe sicindezela ngalindlela ngabe sinika ama sanctions la angafanelanga abe khona kube sekusuba le ndlela ukuthi thina siza kubamba kanjani siyaphambili.
Izwe elinye ilunga lebandla lezano PF lisithi baza ngena ngodlame esikhodlweni seMelika kambe kungabe kulungile khonoko.
Imizamo yonke gips esizayenza abanye bethengisela bekhona ngale kumbe basemazweni phetheya bayathengisela besenzela ukuthi hayi ama sanctions asiwafuni. Khangela kathesi gips ungakhangela nankuyana abantu bona bana bazenza bona abantu ahlanganile abahlanzekile o-Trump bona bayayimpitshwa kathesi yikokutshengisela khona ukuthi into zabo zinjani kodwa bese bengenela kakhulu befika ukulawula izinto zethu lapha gips. Ngokunjalo mina vele kangivumelani lokuthi into leyi eyiyo esafisa abantu uZulu nje ukuthi kuthiwa kazonde azangena emgaqweni yinjongo ekhona gips njalo into leyi elwelwayo lapha gips akulalutho indaba yomhlabathi kuphela. Into elwelwayo ukuthi kwakumele ukuthi sihlale siyisikwata khona ngale siminyene abanye bethu bengazathola indawo labo babe nomhlaba njengamakhiwa nakade sincindezele. Yiko kuphela indaba abayilweyayo into yomhlaba. Nxa bengalwela umhlaba ngithi kababuyele emuva bekhangela ukuthi abantu abafayo emuva le banganani ngesikhathi umgabe babeugadza inqola yamabhiza. Namhla bese bethi bona kufa abantu abangu-7 bese beshaya umhlaba wonke bekhala umhlaba wonke izolo bebengapha unkomo bemqothela phandle yikho nto ibagangile amakhiwa la.
Pho-ke nxa bengayisulanga-ke lizagcina lisenzayo.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona
thina singuNkulunkulu khangela kaleso mazwanja abo Rwanda ukuthi aphumelela njani khangela sizalwisa siye phambili singabuyele emuva vela sibuyele emuva ngabacindezela khangela into ezenzakala emazweni abo Iran kobo bani bani konke khona amazwe abahamba khona besenze ukuganga kwabo lawo amakhiwa la kuyatshengisa ukuthi vele bafuna ukusincindezela bafuna ukuthi lapha vele injongo yabo abayeli ukuthi bagenqule uhulumende yikho balapho.
Kodwa umnumzana Andrew Nyathi unobhala jikelele webandla le-United Democratic Movement uthi uZulu kumele alungise okuhlupha ilizwe leZimbabwe hathi ukuthukana lelizwe leMelika.
Okumele sikwenze ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sihlangane sikhulumisane silungise silalelane ukuthi lo uthini lo uthini silungise lokho okumele kulungiswe tshelana amaqiniso
singathi ke ngubani okumele kuqalise khonoko
abantu abaku ground yepolitiki kumele bakuqale khonoko abantu abaku business kumele bakuqale khonoko abantu abasebenzayo abakuma unions kumele bakuqale khonoko labantu abayibona abasupporta ama communities ngendlela eziningi labo kumele babe khona sisupportane labo bona ababenkolo kumele babe khona sisupportane sikuqale ukwinto konoku sikwenzenini ilizwe lelana solikazi bani umbuzi bani sonke simele sikwenze kwinto lokho
ilizwe lemelika ke kumele lenzeni nyathi
hayi imelika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhulumane America vele siyaphambanisa sikhulumane ngeAmerica.
Umnumzana Collins Bhadila ilunga lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulombono ofanayo.
Thina ya maZimbabwe enza kulanto esingayenza ukuthi zikhitshwe kumbe zingakhitshwa esingakwenza thina ikulungisa umkhonomi wethu singapha sidlelane namanye amazwe nxa kukhona amanye amazwe abacela ukuthi sikwenze ukuze bedlelane lathi senze khona lokho akula ngenye indlela thina esingafuqa ngayo abantu beMelika ukuthi betshintshe umthetho wabo bazifakela wona.
Sike sezwa ke abanye amalunga ebandla lezano PF besithi nxa ukuthi kunjalo bagcina abanye bangkhona bengena ngodlame esigodlweni seMelika kweZimbabwe kambe kwabe sokusitshona khonoko
babe sebedale ukuthi kube lempi phakathi kwelizwe laseZimbabwe laseMelika endangikhola ukuthi ubukhona ubuphukuphuku obedlula khonapho ukudala ukuthi ilizwe lakho libe lempi lelizwe laseMelika impi ezikhali.
Ye, kodwa wena ubona ngizani zizayisulwa sokutheni izijeziso lezi?
Alubana izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu sezikhona elizweni laseZimbabwe, izinto ezinjengokuthi abantu bayakhipha imali elizweni besiyayigcina kwamanye amazwe esizwa kuthiwa kulabo Singapore, kulabo Malaysia, lapho inkokheli zombusazwe zigcina khona imali zazo. Zonke lezi zinto ziza kuthi alubana seziphelile. Ngokubona kwami izijeziso zomnotho zizaphela ngoba kathesi nxa sikukhangele bonke laba balwisela ukuthi babe le ndlela zokuthi bengaphila njani, behambisa izinto zabo abazithengisayo, behambisa izimali zabo ukuthi ziyegcinwa kwelaseMelika. Ngoba iMelika ilokho okuthiwa ngesikhiwa i-conversion engine, yonke into ozayihambisa khona ngale izabuya isile ntengo ephezulu.
Ilizwe leMelika lithi uhulumende weZimbabwe kumele engephuli ilungelo likaZulu njalo aqhube ukhetho olubalulekileyo lokunye okumbalwa nxa efuna ukuthi kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amaphephandaba etshiyeneyo athi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Nkosana Moyo bake baphatha udaba lweZimbabwe ngomgqibelo. Ababili laba behlale phansi badlana ingqondo bakhuluma ngezomnotho. Abesifazana abaningi abadabuka kweleZimbabwe kubika ukuthi bathengisa imizimba yabo kwele South Africa ngenxa yobuyanga. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Daily News. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kusanda kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi uRobert Mugabe koZwimba lapho kade kulezihlobo kuphela. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi kulemifanekiso yemali entsha ezawethulwa lamhla eHarare lendawoni ezijiyeneyo kweleZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi sokulamabhasi amatsha aweZupco azasetshenziswa kweleZimbabwe. Ye, kwamanje ke sike silalele okwethulwe ngabantu abasithumezela ama-audio abo. Yeah.
Salibonani ku Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ilo uhulumende wethu ohlala ekhala esola amanye amazwe. Yena ngathi into zonke uzenza kahle. Ukhuluma ngokuthi amanye amazwe abahlasela ngenxa yama-sanctions. Kodwa bona bafuna ukulungisisa izinto ezaletha ama-sanctions okungama-human rights abuse. Ngoba vele lezi zinto ivile wonke umuntu eZimbabwe azivumelani lapho ngendlela uhulumeni wethu esiphethe ngakhona. So ukuthi bahlaselana labo America mbona ukuthi kuyasiza ngalutho, into engasiza nje ukuthi bayenze into esemthethweni esendleleni, baphathe abantu ngendlela efaneleyo, bengayenzi izinto ngendlela abavele besenza ngakhona. Ngoba kula mehluko phakathi kohulumeni ka-Emerson Mnangagwa loka-Robert Mugabe, still the same.
Salibonani izihlobo zakithi ku-Studio 7. Ngikhuluma ngisemathebheleleni North kwelasenkaya. Besicela ukuthi uhulumende asincedise asilungisele ibridge uChangana. Bawuchaphele isivumo okhangele eGweru China. Sirogweru loChangana. Amabhasi esephelele khona phana. Ekuzweni ibridge naseqeda amabhasi amaningi kakhulu. Abantu bakithi ihlobo sezathwene lapha eningi kakhulu. Besicela uhulumende angenele asincedise kakhulu kwakhiwa ibridge yamabhasi aphambane khonapha. Kuze lathi siphephe kakhulu engozini. Ngiyabonga hlokozana umlayezo wami lowo ngazwakala.
Kanti lapha ngicela ukubuza bo Gipsy ukuthi kanti uThokozani Khuphe kuzathiwa abe nguye upresident, kadanti kwathi kuvotwa laphana yena wathi senguye MDCT lwana kwathiwa nguye alliance, sengaba ngulokhu izeni njani engalangitsho umuntu oyi-1 ephalamende engalangithi MP ephalamende angakhokhela abantu njani? Awubona ukuthi lapho kungani kufuna ukudlalwa? Thina esimaziyo siyazi yena lo uChamisa lo uThokozani Khuphe, hayi ngiwabona bababili kumba abathathu, thina asilandeli yena uThokozani Khuphe. Kahambe labantu bakhe khonale bona babayi-3. Angaba ngupresidenti, angaba ngupresidenti wephathi njani engala masapotali, wehluleka lokuthi avotelwe abe lo MP ncho oyi-1 lakathe sikabonakali lebantwini.
Kunzima kakhulu, izinto sezidura kakhulu eZimbabwe, okuthi vele sebe sehluleka abantu lokuthenga izinto zakhona. Into sikhuphuka nsuku zonke, ukuphila kwabantu sokovele sokozimomaza. Konke kubo kugwanda laphana emalokishini vele abantu sebephila nzima, sokunzima manje.
Linjani basakazi labalaleli beStudio 7? Ngithanda ukudlulisa ukubonga kumalunga eMthwakazi Republic Party ngokumela abantu besiNdebeleni, ngokumela abantu besintwini. Ngabe wonke umuntu wesiNdebele emcabanga njengabantu beMthwakazi. Izinto eziningi ingcekeze khona lapha eMathibele ndingantintsha. Kuningi umsebenzi omkhulu madoda osafuna ukuthi kukhuculwe, kuntshintshwe, kuguqulwe okungahambi kahle. Kuningi ukucindezelwa, kuningi ukukhangelwa phansi, kuningi ukuncitshwa amathuba okwenziwa abantwini besiNdebeleni. Ngingathokoza kakhulu nxa abantu beMthwakazi bengafika umbe Plumtree njengapha, hha, ngoba kuyayangisa, kusizwisa ubuhlungu, kusizwisa usizi. Thina abanini bendawo siyasayidilayinwa nje, sibonwa njengabantu. Kugcwele okungabantu lokhu lapha sekuzenzela santando. Kuyantela, kwenze nje njengokuthi thina lapha singabantu abangaphiliyo, singabantu abangekho. We are not considered. Ngiyazi ukuthi kuzathiwa ngilobandululo, but okungazobandululo yikuphi? Thina sabandululwa kudala, since 1980. I think isikhathi sifikile manje ukuthi sizimele, simele amalungelo ethu njengabantu bakwaMthwakazi. Sizazi ukuthi singobani, siyini, kungani sila. Siphathiswa nje kwabantu bokuza, siphathiswa ngamasekendi njengamasekendi class citizens elizweni lakithi. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngingadlela abanye isikhathi, but hayi kusesekuningi okuza kubuya. Lo khulumayo ngumakalova eKlamtree Sondolwane.
Nxa ufuna lawo ukuthi-ke ungene kuhlelo lolu, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni. Usithumezele umlayezelo wakho kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iofisi kamongameli Donald Trump ithi umongameli ephulanga imithetho aze akhulumisane lomongameli wakwele Ukraine ngokuthi uhlolisiswe okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden, umntaka Joe Biden ngesikhathi esebenza kulelo lizwe. UJoe Biden ukhangelelwe ukuthi uzancintisana noTrump kukhetho oluzayo. Abantu abaningi batshengisele izolo kwelePakistan besithi sokumele umkhokheli kahulumende u-Imran Khan athiye umsebenzi. Abaningi batshengisele esigodlweni selizwe leli e-Islamabad bekukhala kakhulu ngokuthi kuyonakala izinto eziningi elizweni. Namhla siloma nangwenya lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo ngakho konke lokhu ezikwenzayo emhlabeni wonke jikelele ukhona ngale ke kwele South Africa. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba, unjani?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi wena wenzani khona ngapha?
Mina ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Singathi inhlanganiso yenu ukuthiwa kuyini?
Ibizwa kuthiwa i-Egumeni Business Communities, e-umbrella yinhlanganiso i-hashtag the work.
Kuchona ukuthi egumeni khonapho akusitshela ngamafutshane?
Kutsho ukuthi kusekhaya. Egumeni kula okuqala khona yonke into. Egumeni kulapha isimo somuntu sakhiwa khona. So yikho sisebenziseleli igama elithi Egumeni Business Communities.
Yes, singathi ke liqalisenini njalo libaningi kanganani omama kunhlanganiso le?
I-Egumeni isungulwe ngo-March 2018. Siyisungula ma-community projects, i-youth development projects eZimbabwe. Yaqhubeka yaya eSouth Africa. Lapha eqale khona ukusebenzisana nabomama ngenyanga ka-July 2018.
Yes, singathi kuyini elikwenzayo?
Into esiyenzayo kuma-groups ethu, sithuthukisa abantu ukuthi beqale ama-business abo, si-coordinate omama abasebenza beneyabo imisebenzi abayenzayo, siba coordinate ukuthi basebenze ndawonye kuma cooperatives beyenze ama partnerships. Into eyenzo esiyenzayo njengamanje ama sinama groups angu 2, eqala ibizwa imilisane maboko bakhathi, esibili ibizwa isifarana ngamasoko basathi. Wonke la ama groups ethu angu 2 ayenza ama safa okuwasha, bayenza ama vaseline, bayenza ama dishwashing liquid.
Likuthengisa ngapi konke lokho?
Zonke lezo izinto sithengisa khona la eSouth Africa. Sithengisela abangane, sithengisela izishobo, sithengisela ama communities la ama members wethu ahlala khona. Siphinde sihambise ezinye izinto zethu elizweni lakithi, elizweni laseZimbabwe, la izinto ezithengiswa khona.
Singathi ke iSepa lithengisa malini konke konoko lama vaselina lawo?
iSepa yethu siyithengisa ngokushiyeneyo. Sinama 500 rand, sinama 1 kg, sinama 2 kg. I-1 kg yethu siyithengisa nge-R27 eSouth Africa, siyithengise nge-R50 eZimbabwe, siyithengise nge-R37 eSouth Africa, i-2 kg. I-dishwashing liquid sine-750 ml esiyithengisa nge-R18 eSouth Africa, eZimbabwe siyithengisa nge-R20.
Yes,
i-5 liters siyithengisa nge-R70.
Singathi abantu abafuna ukuthi belithole balixhuma ngapho ngakhona?
Bengathintana nami as u-coordinator walama groups. Ngiyabe ngizobaxhumanisa nama-organizers ayiwo ahlela ngokuthengiswa kwezinto zethu. Bengangithinta kule number yes-South African number u-072-671-4848.
Akuyiphinde njalo?
072-671-4848.
Siyathaba ukuthi besixoka lawe namhlanje ke Nkosiyazana Mananangwenya. Ungathina lakusasa ma.
Siyabonga kakhulu. Lathi ukuthi abantu bakithi bangasixhasa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa njengabantu bakithi, njengabantu bakomthwakazi. Lathi sikwazi ukuzakhela ama-businesses. Siyabonga kakhulu uxhaso lwenu njengabantu bakwe-Studio 7. Sibonga lakubo bonke abalaleli be-Studio 7 ukuthi leli business ukuze libe yimpumelelo, wonke thina sikubeka ezandleni zabo ukuthi sidinga i-support yabo ukuze leli business libe yimpumelelo.
Simalapha kuhlelo lethu lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuchiyeneyo ikakhulu okwezamabhizimusi. Asihlanganini singabaphilileyo kusasa. Umongameli Donald Trump uthi umuntu owethulela idale leCongress lohlolisisa okwenzakala kuhulumende ngenkulumo ayenza lo mongameli wakwele Ukraine ngokuthi kuvulwe acabangela ukuthi licala lomntaka Joe Biden ngumuntu ongelangqondo. Uthi kumele livezwe ibizo lomuntu lowo. Wethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Idale leHouse of Representatives lihlolisisa ukuthi uTrump wayefuna ilizwe leUkraine lingenele kukhetho lweMelika, ngakho ke wephula umthetho wokuqhuba ukhetho. Okwamanje idale leli lifuna ukuthi ajeziswe ngalokho okuthiwa i-impeachment ngesilungu. Ake sizwe ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba ye-impeachment yona kukhanya ngani idinga ukuphumelela. Okungasobala khona ukuthi ukumkhipha, alokho yikho okukhanya kungakabi sobala ukuthi bangamkhipha.
Singathi kodwa-ke njengoba kujala ukwenziwa khonokho kwesinye isikhathi, uzokuthiwa-ke babeke bazama uBill Clinton, bazama labanye abathize, ukhanya wasukayo kuphela uyedwa wayengumongameli. Pho bakwenzelani nxa kunjani?
Nxa singakufaka siphosa sikufananise lesikolo, yikuthi kulokuthi umuntu ungaphambanisa uxotshwe esikolo kumbe uphambanisa upanishwe. I-impeachment yona ikupanisha, then ukuxotsha is another, sokungesinye isigaba.
Ye, so singathi-ke bamjezisa ukuthi wenzeni lapha nxa sikhangele sibili.
Kuningi nje khona, kodwa abakukhangele kakhulu yikhonokho okwabo-Ukraine ukuthi wasebenzisana le-Ukraine ukuthi imncedise ku-election lapha. Umthetho lapha vele khonokho uyakwala ukuthi kuvunyelwa abantu who are not abangasima American ukuthi babe le anything to do ngoku influencer ukwenzakala kokukhetho lapho. So yinto nje abaphezu kwayo kakhulu. Kodwa ke anje kulalokho kamula lakho ayikukhulumile lakho yikho kukhona, kodwa okulula okukhanya ingani kulula ukuthi kuzwisiseke ngabantu abaningi yilokho kwe-Ukraine. Yikho nje bekhanya beqina ngapho.
Ye, ukuthi kuyaphumelela yini?
Ngithi kufuneka nje ukuthi nxa ngaphe e-Congress kungazuzakala abantu babe more than half of it, i-impeachment ingapasa. Kodwa kumkhipha-ke anje kufuna usenethi laphana ukuthi isenethi ivote ababili kwabathathu, 2/3. Bavumelane lakho, bavumelana lakho, then ikukhitshwa.
Lokhu khanya ngazana sizokwenzakale ngoba idale lesenate libanjwe ngama-Republicans, akunjalo?
Ya, hayi kukhanya. Ngaphandle kokuthi engxekuvumbe kutshintsha izinto ezinye esingakaziboni ezingakabi sobala, akukhanya ukuthi kungaba lama-senator angatshintsha enough ukuthi kufike inamba yona le 2/3.
Lo ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, bakhuluma le-Studio 7 ese-Dallas, Texas. Kusenjalo kulabanye abantu abathi kuyamemetheka ubandlululo kwelemelika. Ake sizwe uGary Thola Jackson ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, ukukhethana ikhona izondano lapha ekhona, ikakhulu abamhlophe bezonda abamnyama. Isizathu ukuthi yini ngabasichazeli, kasazi athi siyakudingisisa kasikutholi, kodwa esikubonayo inzondo, ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo, indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo, indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona, kawathuthukiswa. Impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala egcekeni, lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama. Kasiboni kuthathwa inyathelo ngako ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe. Le nto nje iyayekelelwa lokho okungenza ibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona bona phelizweni, kushuthi laba kusapota kwinto kwangikhona yinto abathanda ukuthi ngabe iyenzakala abantu abangamagaba abafuni.
Kodwa kulungiswa njani khonokho ubaba Thwala?
Kunzima lapha, ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlale phansi ekebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi, intelela yenzondo yabo yini, basichazele. Kungaba lula ukuthi sisukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani, kuyini abakusolayo, kuyini abakuzondayo. Kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni, ngibona ngathi kunzima ukuthi le nto ilungiswe.
Lo-ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, sixoxela khona ngale-ke eDallas. Okwamanje-ke sesisizwa-ke umculo kaumajaha wodwa Ndlovu, uJays Marebeni phela.
Salbonani, salbonani, salbonani kuzo zonke indawo lapho elikhona abantu bakithi uJesus Marabe Culi ovela le kukhodlo yomnyama mahlaba ethwala amalala ndawo namajambo phezulu endlini enkulu mafuvezi mathaya umWJ yikho lapho endawo kwakhona kodwa ke ngisebenza ngilapha kobulawa esidikidikini ye umfazi ushaya indoda konke uthi ziyathunqa ngakho ke yitini ngilithandayo lonke kakhulu
sizobuyela ekhaya. Yeah, mother, you get better. Yes, it's a nigusima. Senzo buyele kaya. Kumono ngiye kaya.
Ngibonge njalo usekelo lwenu ehambeni lwami lomculo njengoJesus Marabi. Okwamanje lalelani ikholise nansi ingoma ethi ngizobuyela emnandi kakhulu. Liyithande. Jesus Marabi in one time. Mina njengoJesus Marabi kunenge ngikwenzayo njengomculi njengomncedisi abanye abaculi baningi kakhulu abaculi abaphuma ezandleni zama yabo sezingeni eliphezulu okuyijabulisayo inthemba ukuthi ikhovele okumele sikwenze ukuze umculo owakithi ungafi ube khona la kusasa lakwelizayo. So yikho-ke labantu abatsha angaziwayo bafake emculo endimeni yomculo ukuze uye mnandi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi khona ama radio stations akithi le station esikhulu sona sethi silale siyawudlala umculo kaJesus Marabi labanye abaculi abasekela isintu sakithi. Ngiyabonga kakhulu akuhlale kunjalo. Ngibhizi kakhulu ngihlala nase studio ngisebenza ngisenza ama-shows ngikhuluma nje ngiseHarare sihlala khona la ma-shows. So ngakho sihlala sibhizi nje sihamba hamba ukuthi sifinyelele ebantwini.
Luzwa njani ke umculo kaJesus Marabi ke ngingibale ukuthi abantu bathini khonapha ke emsakazweni wethu weStudio 7. Sibona ke uMike Nkiwane uthi ngikhona babadube kunjani khona ngapho ke Australia mfowethu. UNomen Ngwenya uthi morning Studio 7 sithi kunjani ke mfowethu khona ngapho. Nkululeko Nkosi uthi livuka njani sizwe sikamthokazi ugawulela abanye bakhe asikwazi ukuthi baphila ngaphi uyakhuluma ke lapha ke mfowethu. UJD Junior Dube uthi linjani bafowethu. JD siyaphila kakhulu singaziwena ke fowethu. UVasco Nyaningwelayo Moyo uthi Dube kunjani yaphila kakhulu. Cyprian Dube la uyasibingelela kakhulu usithi hayi phela ke abantu bezanu PF ngani bayeba okunye okumangalisayo lo mpandi yamadoda layo ukuthi khona khona pesitikini kodwa isikhathi sethu Duba kithi luzwa njani umculo kaJays singuzwa ngani. Singake hlukani ke wothi mbale ke indaba ebezikhokhela namhlanje. Liyakhala ke ibandla leZanu PF nezijezo zenoto ezafakelwa ke abalandeli beZanu PF. Kodwa ke amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungise konke elikwenzayo likwenziwe khonoko ngoZulu. Nabadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali. Ye suluka ndaba siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisa uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama. Bye-bye, Zulu Kandaba.